Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela kustudio 7, ngesonto mhla ka 13 kumbandula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sebesedlula amakhulu amabili, 224 abantu asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abathi abasalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Into efuqa abantu ukuthi kungkhona benze kanjalo indlala, nakuhlaleke ezindlini.
Kuxotshwa umlimi omhlophe epulazini afuya khona inkomo ezedlula amakhulu amathathu.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
We had danisa lokhu ngoba uhlelo lokutatela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security.
Uhulumende uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuba kuxotshwe ababengamalunga ebandla leZANU-PF abaqhotoza ilizwe leli. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomhlisakazo. Sebesedlula amakhulu amabili, 224 abantu asebebule COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abathi abasalandeli isiqondiso zohlelo lwe-lockdown. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane eziyisikhombisa, 7,508, abahlolwa batholakala bele coronavirus. Kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye, 5,675, asebephepha kumkhuhlane lo. Abantu abaningi bathi bazama ngamandla wonke ukuziphandela impilo, loba nje bengasalandeli iziqondiso zokunqabela kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sekulenyanga phose eziyisithupha selokhu uhulumende wafaka iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthi bahlale ezindlini. Uhlelo lolu lwenza abaningi bengenelisi ukuziphilisa. Uhulumende usevumela abanye abantu ukuthi basebenze, loba nje konke lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo. Abantu abaningi bathi kunzima ukuzilandela iziqondiso lezi ngenxa yokuthi babhekane lobunzima bokudinga imali lokudla. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye wababhekane lohlupho lokudinga ukudla ngapha ezama ukuzivikela kumkhuhlane
we-COVID-19. Into efuqa abantu ukuthi kungkhona benze kanjalo indlala, nakuhlaleke ezindlini lapha abantu balambile, njalo abantu abaningi abantu abasebenzayo. Thanda ukuthi ngabe uhulumende nxa ebesaqinisa lento ye-lockdown ngabe uyazamela abantu ukuthi bathola something.
Umpande uthi ilizwe lonke nje jikelele kalisazilandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Ilizwe lonke nje sokufana, hamba ngishola kuma-highway uzabona abantu bayahamba kuyachovwa, kwenziwa lokhu lalokhuyana, amapholisa adizwa, amashopu wonke nje avulile, akusela nje into okuthiwa yi-lockdown.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Mary Mayimbo owenhlanganiso eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Abantu kathesi bahlezi ezindlini, njalo abantu balambile. Belambile kunjalo imisika yonke seyakhitshwa. Lalaba kade bethengisela bethengisa okusemthethweni bahlezi ezindlini. Le mali lezo kade belazo akusela. So njengezichiye inkonkeli zethu zahlala phansi, zasezibonisana, zaseziphuma lombono ukuthi ngcono abantu laba bathengelwe ini ama sanitizers, ama maski, lama gloves ukuthi bathole ukuthi ukuziphilisa ngoba hayi akusamanga kuhle ezindlini lapha. Abantu balambile, impilo sinzima sibili. Lobudlwangudlwangu sobukhona obusela konke sokukhona ngenxa ukuthi abantu sebehlezi phansi, akusela lutho abaluyenzayo.
Owake waba ngumphathi ntambo wezempila kahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDokotela Henry Madzorira uthi kunzima ukuba abantu bazilandele lezi ziqondiso elizweni ngenxa yesimo esibi somnotho.
Doesn't matter how many policemen and soldiers they put into the road for roadblocks and for enforcing a lockdown.
Akula ndaba ukuthi kungangeniswa amapholisa amangaki kumbe amasoja lapha emgwaqweni la kuma roadblock ngenjongo yokulondoloza iziqondiso ze-lockdown. I-lockdown kayisoze isebenze izinto zinje. Lohlangothi lwezempila kahle alusebenzi lokunye. Kungakho sikhuthaza uhulumende ukuba akulungise khonokho ngesiphangiphangi.
To deal with this matter urgently.
Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izithunywa zebandla le-African National Congress ezazikwele Zimbabwe ngeviki ephelileyo zazilande ukukhulumisana lesiphathamandla zebandla elibusayo, athi labanye abantu kanye lehlanganiso ezizimeleyo elizweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa wethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamanye amalunga ebandla leZANU-PF enkabazwe. Uthi wakhuluma lomongameli Cyril Ramaphosa owathuma abantu abambalwa ukuzehlolisisa okwenzakala eZimbabwe. Uthi watshela uRamaphosa ukuthi akula nkinga eZimbabwe, ngakho bavumelana ukuthi athume abantu bazezibonela ukuthi kwenzakalani. Kulabanye abantu leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo abathi kubotshwa abantu mahlana eZimbabwe, okulabanye njalo abathunjwa ngabachatshangelwa ukuthi baphikisa ibandla elibusayo. Abanye babotshwa ngesikhathi uZulu elungiselela ukutshengisela emigwaqweni ekhonona ngokungethembeki lokugukudeka komnotho elizweni. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nick Mangwana unobhala ohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF. UNdibali usungula lolu daba.
Nothi ukuthi bezosimbuluzela bezowestist card, behluleka ukuthi behlangane lama victims, behlangane labantu beZimbabwe ababuhlungu ngesituation yeZimbabwe. Nanku siyababona bathi it's not crisis, ngama challenges yinhlamba le ebantwini bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke wathi sidinga ubaba uJoseph Juma.
Akula ntembe ukuthi ibandla le-ANC libuye lizokuzwa ku-sister party yabo abangapha ababusa eZimbabwe. Kanti madoda, lokho esikuzwayo lokhu kanti kuhamba njani, kutheni, ukwenzela ukuthi ona abantu babonisane benjani babancedane. So lokhu abakwenzileyo kumqoqo kubalulekile futhi, and kuhle ngoba bathe sebekwenzile abasayalanga, ngoba njengoba uzwile u-SD we-ANC ukhuluma ukuthi hayi lezi ZANU-PF ayalanga ukuthi sibone abanye abantu. So lokwana ke sebekwenzile, sebonene bona amabandla abusayo amavila amabili akheleneyo. Sebe sithi right, hayi sesizwile lokho elikutshoyo. Ake ngisizwe ke laba abanye abantu abathi bahlukumezekile ukuthi bona bona bathi. So angiboni ntona kule ntembi ukuthi ibandla le-ANC lize lizokhuluma lebandla leZANU-PF, beyiwo amabandla amabili abanjani ababusayo eSouth Africa naseZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu Golide Ndibali, nasi indaba Ndibali.
Uyabona ukuthi abantu beZANU-PF labantu beMDC into abazikhulumayo zilobuphukuphuku lobumbulu lokudelela abantu baseZimbabwe. Sikhuluma ngabantu abadubekileyo, abantu abasebuhlungwini, abantu abangelakudla, abantu abagulayo, izibhedlela zilamithi. Sikhuluma ngama-doctors angekho emsebenzini, angakwanisi ukubhadala le-renti nje endlini. Sikhuluma ngabantu abathathwayo, abanyamalalayo. Silomfana lo kuthiwa ngulokhuzeni umcheyiwa lo oke wabanjwa. Silabantu abaningi asebehlukumeziwe kakhulu, abanye bafakwe emajele bengawonanga lutho. Ama-lawyers anjengabo Beatrice Mthethwa bayaharaswa. So ilokhuzeni ama human rights are being violated left, right and center. So lokho okukhulunywa ubaba uChuma okwe brand Zimbabwe nje ikudlala lokho. Awungeke wakhuluma nge brand kuyikuthi ubaba womuzi uthwalele abantwana izinduku lemkhonto esevuke ubhinya. IZANU-PF ngubhinya, le-ANC ngubhinya, eGoli ngikhona ngale ngubhinya nje kwey-2. Abalandaba labantu bazikholisela, bahostene, baspenda imali yabantwana beZimbabwe, abalandaba.
Engakutsho kumfowethu lapha yikutona vele akula into bengalu-expect bana alutho ngaphandle kutona achothoze, ngoba yikuthi thina i-politics zethu ezelokuzeni eZimbabwe lapha safunda i-politics ezimbi ezokuthi wona we don't tolerate each other, we always just want to insult each other. See, I take this and I go pay that. As in the gun in Bono, as in the one, I was in the Ghana, Guinea Corabo, who Meliga, who England, Galila, Bochisa Kona, Udona, Abandu, they rise above parties and talk about the principles of Elizabeth Lab. Then you may have been a SFA, Babu and Yembono, Egunga, Egunga, but everyone is an over. Agula Mundivello, Oza, one in the only 100%, Agula. There's not with a monopoly of ideas.
Lapha sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla le ZANU-PF, lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le Economic Freedom Fighters. Ngameli Emerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababe ngamalunga ebandla leZANU-PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyadanisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe. Loba engabaqambanga ngamagama abantu laba ukanya ubekhuluma ngomnumzana Sevia Kasukuwere, umnumzana Patrick Juwawo labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMoyi uRobert Mugabe esikhundleni sikamongameli. Umnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona, ngakho-ke akusoze kuhluphe ukuthi babotshwe babiselwe eZimbabwe kuyathoniswa amacala ajiyeneyo. UKasukuwere uJuwawo losicamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Sydney Sekeonamai athathe isikhundla sikaMugabe hathi uMnangagwa. UKasukuwere uthi uMnangagwa uchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I have never hidden where I am and it's my right to be anywhere in Africa.
Ye, ngihlala lapha engihlala khona, abantu abaningi bayakwazi. Lokho kuthiwa ngikhuluma amanga ukuzwe ngaphi, angikhulumi manga mina, ngikhuluma iqiniso. Kama abantu nxa ukuthi balamba ngamanga yini, kuna ukuthi wangena embusweni ngokutsha ikhu ngamanga yini. So ke amanga engiwakhulumile yiwaphi? Ngakele ukhuluma amanga nguye oqamba amanga. Ile lungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzwekazi le-Africa. Umnumzana Sevia Kasukuwere wayesiphatha amandla sikahulumende kweleZimbabwe.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umlimi omhlophe umnumzana Martin Grobler usexhothiwe eplazini leProtea Valley Farm eRua, lapho abelime khona igwayi, umumbu lokunye njalo elenkomo ezidlula amakhulu amathathu 300. UGrobler uxhothwe ngunkosikazi Ivy Rubindi okuthiwa wanikwa iplazi leli nguhulumende ngesikhathi abalwa impi yenkululeko labalandeli bebandla leZANU-PF beqala ukuhluthuna amapulazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. UGrobler owangena eplazini leli ngomnyaka lowo uthi wayecele ukusebenzisa iplazi leli kumnikazi owatshonayo. Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abanjengaye lokhu besuswa emapulazini loba uhulumende esenda kuthembisa ukuthi uzahlawula abathathelwa amapulazi ngemali efika amabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Kuyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokuthathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security of farmers on their land.
Uthi okwamanje usedinga indawo yamadlelo enkomo zakhe.
have to find some way for them to go. I will try and go on the farmers group chats and find out.
Kumele ngidingele inkomo zami amadlelo ngoba akwenzi ukuthi ngizithengise khona manje. Ngizakhulumisana labanye bami. Ngizazithengisa sezinonile ajika tesi.
Through the winter. So I'd rather keep them until we sell them in April when they're in prime condition.
Kubikwa ukuthi unkosikazi Rupindi osebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima uncediswe ngumthetho ndaba ukuba angene eplazini leli. Unkosikazi Rupindi walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi abafisa ukwazi ngokwenzakalayo kumele bekhulume lomphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Masuka obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abamhlophe abafika inkulungwane ezine lengxenye 4500 bahluthunelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi wesaba ukuthi ungamemedeka okwethusayo umkhuhlane we-Ebola osanda kubulala abantu abafika phose amajumi amahlanu 48 esabelweni se-Equator. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
ngelobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lelifa. Silobaba uMnqondo Banzi Magonya lomama uVictor Matutu. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngaphezulu kwakho konke mthembu kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobundlalifa le iyenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu indlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa inkatha ukuba indlalifa isikhathi esiningi mfoka mthembu. Ngoba indlalifa umuntu oba indlalifa ngumuntu olokuziphatha, ngumuntu olokunakekela abanye. Kwezinye usuku uyafica umuntu umama kunja ahambe azijeli wili yakhe achiyeli inothi wonke awuchiye umntwana oyinkazana olizibulo lakhe ngowesibili ngowesithathu. Ngokuya kwazi usebabonile abantu abakho ukuthi nxa ngingachiyela umnothi wami lo ngiwuchiyele uThembelani ongumntanami wesithathu ebantwaneni bama bahlanu. Kubo bonke abantu abanunguye umuntu okhanya engagcini abafowabo laba. Abafowabo angeke belamba angeke beswele nxa ilifa lami ngalichiya kuThembelani. Kodwa ngingalichiya kuThamsanqa. UThamsanqa yisinothongwana yisidakwa ngumuntu vele ongela kuziphatha uyehluleka wehlula impilo yakhe nayedwa. Kambe nxa sengamchiyela ilifa kambe nguye umuntu enlo yini engabagcina odadewabo yini. Kwezinye isuku uyawufica umuntu esiyachiyela umntwana oyintombazane ilifa ngobe mbona ukuthi umntanami lo uresponsible kakhulu. Kodwa-ke enyinda ke umntwana
wathi singenisa umama Magonya
umama ethiye ebhale iyumili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisicino kusuka izimpi ke lapho uthola ukuthi abantu sebekhontesta lawo mawili apathiye ebhaliwe ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa ilifa ngeke umama azalithiyele lo oyisicino. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa khona la abiwe ngendlela elinganayo. Ngoba noma umthiyele omncane ngiyakukela ukuthi impe ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi sishiyele lowo omncane sishiyele phakathi laba abanye sebezazi befuna ukwazi isihle sokuthi kungani kuze kuthiyelwe yena. Loba bekubhekile ukuthi hayi lo ngumuntu olengqondo kodwa ngeke bakuthatha abantwana ngaleyo ndlela. So kumele bakubangise lelo lifa. So kusika izimpi ngamafa njalo.
Kodwa esintwini kuyavuma ukuthi ubhale yini kumbe ulobe iwili Magonya. Kumele kwenziweni khonapho.
Angithi iproblem ukuthi nxa abantu bekhangela isintu babona ngani isintu into eprimitive, into elobuqaba engela kuphucuka. Isintu sakithi dube siphucuke kakhulu ukudlula isingisi. Isintu siyaguquka phela ngokuya kwesikhathi empilweni zabantu. So isintu sezolo esabo 1780 naso sesigugukile, sigugukwa ngokuguquka kwezikhathi, ukuguquka kwezinto mthembu. So asivumeleni isintu sethu ukuthi sisikhwabithe, isintu sethu sisenze sibe isintu esizasenza ukuthi siphilisane kuhle. Ngokuthi semukele utshintsho nokuguquka kwezikhathi, ngathi siguqukise izinto, sitshintshe izinto ukwenzela ukuthi siphile kuhle, siphilisane kuhle esikhathini esiphila kiso. isintu kasontamo kayigobi
ngosazala mathuthu
dube ukuze lento isebenzele sonke into zokwaba kwamafa nokubhala amawili abantu abaseleyo ma umuntu isethe wahamba nxa echiye iwili abafunda ukuhlonipha iwili echiye ibhalwe umufi kuzoba lula njalo kuzagwema izinto emafamilini.
Ngithathelele lithuba ukuthi mbonge umama unkosazana Victor Mathuthu ukuhlanganiso yezim imbokodo njalo ingcwedi kwezamasiko esintu. Bonga kakhulu ubaba uNqondobazi Magonya, induna phela esintwini. Siyakuhlonipha nduna, sibonge kakhulu ungathela kusasa.
Hayi, kuyabonga ngamthembu.
Isibonga kakhulu ye sihlobo zami. Asihlangane nisika waphileyo ngeviki ezayo.
Khangela ubaba mkhulu babe lobo logogo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapho muhle okhulumayo ngumichael hove namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo oke waba yingxenye yohlelo lwe-Chevening Scholarship okwelengilandi. Uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe, intsha yakwele Afrika. Kuhlelo silomnumzana Butholezwi Khosinyathi. Butholezwi, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okuningi ngohlelo lwe-Chevening Scholarship.
Yi-program eyenziwa ngohulumende wase-United Kingdom. Uhlelo lolu lunika amathuba kunzalo yaseZimbabwe ukuthi bayetaditsha imfundo ephakemeyo okomnyaka owodwa ema-university achiyeneyo kwele UK. Mina ngaba le nhlanhla ukuyaqeqetsha khonale ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngisenza i-masters. I-Chevening isekela labo abafuna ukuyakwenza i-masters. Akukhethelekile ukuthi ufuna ukudaditsha kuyiphi ifield, uyazikhethela phose uyenza kwamasiko njengami, phose ufuna ukuyafunda ezempila kahle uyazikhethela ngokuthi wena ufunani. Uya-applyelwa mnyaka yonke nje jikelele njengakathesi ama-applications sevuliwe azavala umnyaka ususiyaphela bakhethe. Then o-applye ngomnyaka ka-2020 uzaqala izifundo zakhe ngomnyaka ka-2021.
Kuyini okwenza ukuthi ufise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Luhlelo olulohlonzi kakhulu. Kuvamile ukuthi labo abadlula kulolu hlelo babe lokuhlonipheka okuthile ezigabeni. Ngakho mina njengomuntu osesebenze kwezamasiko kwesikhathi eside, ngakubona kubalulekile ukuthi phose kangizame lami ukwenzela ukuthi ngiqinise isisindo engilaso njengengcwethi ekuqeqetsheni kwezamasiko. So kwangincedisa kakhulu ukuthi lami ngithi hayi, nxa kuhlangana labo abaqeqetshileyo kwezamasiko lami ngisukumele phezulu.
Uhlelo lolu lukusize kanjani njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe?
Ngenza i-Chevening ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngathi mphenduke eZimbabwe. Kwasokusenzakala ukuthi kwaba le vacancy e-National Gallery yakoBulawayo. Kuyumbono wami ukuthi okangenza ngacina lami sengiwuphiwe lowo msebenzi kwakungenxa ye-Chevening. I-masters engasengilawe e-Culture, Policy and Management mbona yiyo eyangenza ngaba lethuba elingcono kulabanye ngincintisa lapho ukuthi kube ngiphiwe isikhundla sokuba ngu-regional director we-National Gallery in Bulawayo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana Nyathi, gciba ingxoxo yethu ngokuchasisela uZulu ukuthi abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo ngomnyaka ka-2021 kusiyafika umnyaka ka-2022 kumele bayenzeni?
Chevening isivulile ama-applications for labo abafuna ukufunda ngomnyaka ka-2021 kusiya ku-2022. Ngakho inzalo yaseZimbabwe ifisa ukuthi apply ngabahambe ku-internet baye ukudla ukuthi Chevening Scholarship bazayibona i-application form yangkhona ku-applywa ebulenjini. I-application yangkhona ile mbuzo nje emine ekhangela kakhulu mayelana ngobukhokheli bakho, indlela osebenzelana labanye, izifiso zakho nge-career yakho kusiya phambili lemiye imbuzo echiyene. So kubalulekile ukuthi uqale uyebala ubone lokhu abakufunayo esingakuthi eligibility criteria. Ungazibona ungani la uyakusuthisa lokhu abakufunayo usongazama lawe u-apply.
Sithanda ukubonga umnumzana Butholezwi Khosinyathi ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Seselugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngumaikhove. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe namhlanje ukuthi uNtungamelinkomo usiphathelene kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho uNkulunkulu asivumele khona ukuba sibe ngabaphilayo. Nxa lisakhumbula siyigcine kuya iviki sikhuluma ngoJesu engena esinagogeni lapho ulo muntu wayelesandla sokudla esasilimele. Ke siqhubeke layo indaba le siyithola encwadini kaLuka isahluko sesithupha. Namhlanje ke sizayithatha kuverse 8. Lapho kufundeka khona sisiya phansi ithi keba wazazi izizindlo zabo wathi kuyo indoda esandla sishwabene sukuma ume phakathi wasukuma ke wema. UJesu wathi kubo ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza ukudle noma ukubi yini ukusindisa umuntu noma ukumbulala na? Sebaqalazile bonke wathi kuye yelula isandla sakho wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi indaba le ababhali labafarisi ngale besizwile kuleya iviki ababelalele ukuthi kabazange bakhangele lo umuntu wayedinga uncedo wayegogekile mhlawumbe ekhangelelwa phansi seyiswa ngoba wangaphelelanga njengabo bona ababesithi baphelele. UJesu uyaqhubeka azange azihluphe ngoba iBhayibhili lithi wayazi imikhumbulo yabo kodwa waqhubeka wamisa phambi kwabo uthi kubo yelula isandla sakho. UJesu kazange azikhathaze ngababhali labafarisi ngoba wayesazi inhliziyo zabo zigcwele usathane. Baningi abantu abasezikhundleni abalenhliziyo zokungafisi ukubona abanye abantu bephumelela abathi umuntu angasindiswa kumbe angaphumelele akhuphuke esuka ezingeni eliphansi siyaphezulu. Bazonde iBhayibhili lithi basebegcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Silabo abantu abanjalo empilweni zethu abakholisa ukuthi kube yibo bodwa lanxa kulolutho olutholakalayo bafisa luze kubo bodwa. Yibo bona abanagcwele inkohlakalo siyabazi sihlala labo siyababona benza izinto eziningi bezenzela bona bodwa. Bangabona omunye umuntu ngesandla langomsakathixo ephumelela ezuza impilo engcono bayazonda bahlanye. Siyakwazi ukubana abanye abantu bavele kabafuni ukuthi balinganiswe labanye abantu bakholisa kuyibo. Yibona laba abanye baze bantshontshe lezinto ezizila ezingatshontshwayo batshontshele umphakathi bathathe imali yokulwisa indlala yokulwisa imikhuhlane bazidlele bodwa. Bathi bangabona umusa kaThixo usuhambele kulabo ababakhangelela phansi bazonde okumangalisayo. Kayisiwe abantu abaphansi abanjalo ngabantu abaphezulu abakholisa ukuhlupheka kwabanye abantu abakholisa ubugoga babanye abantu. UJesu uthi elula isandla sakho uyaselula siyalapheka. Ngithi kubabhali labafarisi abaphakathi kwethu izandla zenu enxeka zigogekanga kodwa vulani ingqondo zenu yize zigogekileyo linanzelele umusa kaNkulunkulu lingazenzisi ngoba abantu abakaNkulunkulu Nkulu kayisibe bweni.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu yenza ukubana sonke selule izandla zethu imikhuhlane esilayo usinakekele ngokufana nayo thina abaphilayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguGibbs Dube.